olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ngabenze ngokuba nginasa ukuthi incedise amaZimbabwean citizens ngesikhathi sokudubeka kwabo kumbe kasasebenzi umuntu kubana ethole kasaneli umuntu agcinakale kakuhle nje athole khona kuyana sengathi ngokwa-basic needs.
Izisebenzi zithi kufanele inhlanganiso kakhulumende yenasa engezelele imali ephiwa izisebenzi esezishiya umsebenzi njalo inanze abasebenza ezindlini labazisebenzayo.
I think onqakeleyo ukuthi they should have genuine measures ukuthi behlangane. Bringing this into for the media. They should have put an inquiry into place Elama Elders or party, maybe an impartial commission of inquiry so that they really rift within their party. If they don't do that, the party is a splitter.
Ukujonselana kubandla le-MTCT kuqhubekela phambili lanxa umongameli waleli bandla isithi sebakhumisana umlotha lalabo abathi ngasuke esikhundleni. Iningi eZimbabwe lilembono etshiyeneyo ngokukhethwa njalo kukaCuthbert Dube ukukhokhela inhlanganiso yezifa okweminye iminyaka emine elandelayo kulandela izigigaba zeholo lakhe kuhlangothi lwePremier Service Medical Aid Society. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Izisebenzi zithi kufanele inhlanganiso kahulumende eNational Security Social Security Authority NASA ingezelele imali ephiwa izisebenzi esezichiye umsebenzi njalo inanze abasebenza ezindlini labazisebenzayo ukwenzela ukuthi ifeze injongo yokubunjwa kwayo. Lokhu kuvezwe ngumkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU, uMnumzana George Nkiwane kanye lesiphathamandla senhlanganiso yePublic Service Association unkosikazi Cecilia Alexander edalele iPhalamende lamuhla. Izisebenzi zithi imali le ephiwa izisebenzi kufanele ikhuphulwe isuka kumadola angamashumi ayisithupha i-$60 isiya kumadola alingana lesilinganiso semali yokuthi imuli eyodwa iziphilise ngenyanga i-poverty datum line yona esedlula amadola ayi-$500. Okune ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiyiqhubele loMnumzana Nkiwane.
Ngabenze ngokuba nginasa ukuthi incedise amaZimbabwean citizens ngesikhathi sokudubeka kwabo kumbe kasasebenzi umuntu kubana ethole kasaneli umuntu agcinakale kakuhle nje athole khona kuyana sengathi ngokwa-basic needs. Yikho ke sesiphele ikomiti leyi.
Sesikhangela izisebenzi lezi ezisebenza ezindlini, lithi kwenziwe njani lokho?
Into ekhona ukuthi sizabe silokhe sikhuluma nabo amabandla lawa kahulumende ayenza khonokho asebenza khonokho nje kubonakala ukuthi nje uhulumende avume silula abantu abakhona njalo bangabayanga okumangalisayo ngoba sibe sichela kuna ukuthi hathi vela asifuni ama-levels after levels. Sikhangelele khonaphana esikhwameni sikahulumente, yebo siyakwazi ukuthi kade sibakhanda ngokuthi kakunamali, but abantu kumele balungiselele ukugcina imuli yabo njengaleko sikuyenza emakhaya khonaphana ngase imuli. Omunye wethu angafela kumbe angagula siyancedisana nathi sinje singama-taxpayers siyaumnendo ngowethu njalo ethu responsibility ukuthi nxa kunabantu abahluphekayo elizweni lethu through our taxes kumele bagcine nabo babe le mpilo ezatshengisa ukuthi ngabantu futhi nathi akuvelele kuhle isikhathi ukuthi wonke umuntu agcinwe abonakale onguMzimbabwean kungabi labantu abafa ngendlala bona beseZimbabwe.
Sesikhangela udaba lwama-payouts lolu ukuthi aphansi nxaliki ukuthi lifuna engezelelwe kumele kusebenze njani njengoba la imali yangikhona yabi phansi.
Thina asali kwanga kwaba nesikhathi okwakhitha khona singathi i-cap lapho bafaka i-maximum ukuthi up to 4 months bengingakangeza ukufika ku-700 kathi sithi 200. Kwaba nesikhathi abakhipha khona i-cap eyokuthi umuntu uyakhipha wena kumbe kuyi-4% yemali yakho inhlala nakhiphi 4%. Uma lena le ohola yona current salary yakho wenzele ukuthi lawe lanxa umsebenzi lakhona usikupension impilo yakhulu uphile impilo efana njengoba wawusasebenza kungashiyani kakhulu but abethe ukuthinta ngo 2013 lapha ke sasithi i-cap isilo ku-700 so that the maximum payout ibe $60. Ayeneli leyani mali ayikhwani lutho leyani ayikwantrivile ukuthenga ukudla ukubhadala amagesi amanzi amagesi.
Sibuyeleni kudaba lolwana lwama-domestic workers, kuyini kathesi ongathi kwenqabela ukuthi lawo abalwe yinasa?
Kule abayithi i-convention e-ILO thina asikasayini njengeZimbabwe but silokhe siyakhuluma nayo ekhombeni ukuthi kumele kusayine ngiyo ke convention inanzi ukuthi sisebenzisana zonke zezenzo ezindlini lezi nazo ngabantu abafuna impilo efana lomuntu wonke.
Lo mnumzana George Nkiwane umkhokheli wenhlanganiso ye ZCTU ubekhuluma ecingweni eseHarare.